ingcitshi ezicungula ezombusazwe zithi loba nje kulamabandla amaningi azancintisa kukhetho olwenziwa lonyaka eZimbabwe. Umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lowe-People's Rainbow Coalition okhokelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru ulakho ukunqoba iZANU-PF nxa ukhetho lungenziwa indubo lezi ziqhubeka. Umnumzana Elvis Jaleke eyinye yalezi ngcwethi zombusazwe uthi uZulu usehlukumezeke okwesikhathi eside phansi kombuso weZANU-PF osokunganikeza ithuba amabandla aphikisayo.
Since 1980s lokhu sibuswa yiparty eyodwa and akulanto enhle singathi sebesiparty lapha eZimbabwe. Ama youth mangaki ahleliyo angenamsebenzi. Ungabona abantu laba this year bewin ama elections, which means abantu seba brainwashwa engqondweni zabo ukuthi they all want peace kuphela, ukuthi abazabavotela nje ukuthi kube lokuthula, not ukuthi ngoba bafuna ukuthi abantu laba be continue bebusa ilizwe ngoba abantu sebekhathele. So I don't think it is ZANU-PF this year. If the people abe Zimbabwe they can stand up for what is good, abasoke bathole ithuba this year.
Ekugcizelela lokhu uJaleke uthe njalo osekuguqula amachamsanqa eZANU-PF yikubekwa kosakhulayo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli we-MDCT osekuphe abasakhulayo ithemba lokuthi idlawuzane elizalaye njengosakhulayo lingaguqula iZimbabwe. Okunye njalo osekuvuselele ithemba lokuthi umbuso weZANU-PF usungabe usifika kugoqonyawo njalo yokuphindela kwaye ngumongameli Robert Mugabe kwezombusazwe esencedisa elinye lamabandla aphikisayo ele-National Patriotic Front ohle waqala ngokusola umongameli Mnangagwa ethi kakhethwanga uZulu. Enye ingcwethi ehlaziya ngezombusazwe umnumzana Prince Moyo uphambana labanye ethi loba nje ukudabuka kweZANU-PF lakho ukwehlisa ubuqili kukhetho ngoba amacebe omabili lawa esazana indlela ayisebenzisa ukugcila ukhetho udubo ukuthi amabandla aphikisayo asemaningi kakhulu.
Inkinga ekhona kathi ukuthi silamabandla aphikisayo amaningi, lokhu kungaba ngelithizana ugcine winile ngoba amavoti ethu agcine sesiplitile. IZANU yona izilethi njengebandla elilodwa elibambeneyo, kodwa ke kungasenani njengoba kula bantu abaningi abaphume kuZANU abasekumabandla aphikisayo, kungenza ukuthi kube lula ukuthi ungabe lobugwelegwele ukhetho luzayo ngoba besazi indlela zokuqila ngazo ukhetho. Lokhu kungenza ukuthi IZANU yohleke ukuthi kwenze khonokho, ikakhulu ngokuza kwaMgabe laye esengophikisayo ngiyozazi indlela zakhona ngiyebekade esisebenzisa ngesikhathi engumongameli.
Enye ingcithi ithi loba nje ibandla leZANU-PF lingajabulelwa ngabaningi ukusuka kukaMgabe kungalenza lamukeleke njengebandla elizimisele ukuletha inguquko elizweni. Imibiko ethulwe umgcini sihlalo wekomishi ebona ngokuqhutshwa kwezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi unkosikazi Priscilla Chikumba uthi amabandla aphikisayo eZimbabwe asefika ikhulu lasikhombisa. Amaningi ala mabandla ingcithi zithi ngumlilo wamaphepha nje, amabandla sibisibili angatshaya iZANU-PF ngekhanda nganjenge-MDC Alliance le-PRC ekankosikazi Mjuru. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.